sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 2020 ngu Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elebandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshangelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngapi.
Ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufila abantu sebezwile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Inani lasebele gcikwane le coronavirus elizweni seliphose lafika inkulungwane ezintathu 2879 labulala abangamachumi amanelanye 41. Lokhu kwenzakala amankampani amanengi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale silegcikwane le coronavirus. Umsakazo we ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe yilolu dubo. Idale elimqoka elemandla lezanu PF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikisho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikisho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga lePolitbureau umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe yitshefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana Othilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitshini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcinisihlalo kaWard 21 oyibandlale MDC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabu kakusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike watshaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe obulawayo bantshontsha imali, utshwala namanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngulube ubikwa engomunye owaba amamask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa elama mask la umnumzana Mthulisi Hanana oyinhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathi ntambo kahulumende ubona ngokwenzakala ekhaya umnumzana kaZembe kaZembe izolo uthe ukutshengisela ufuna ukwenziwa kusasa akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into, bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo. Lanxa bangaze besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani, kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kadena u-31 lo beyatshengisela phezu 1. Ngibona ngathi khona lokho lakho nje, lanxa abantu beyangenanga emgwaqweni beyesabile, kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba baphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokho. Ye, ngileqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubona ingani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batsho njalo balise abantu ukuthi batshengisele, ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle, kabaphathi kuhle izinto. Njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha, kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la. Ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu. Bona babakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa ubuhlungu, abaluboni udubo olubonwa ngabantu. Abantu-ke kumele-ke bamtshengisile nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele, sebediniwe kabasafuni, ngoba kulanto eze emntwini ehlezi. Ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho. Kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipasipoti ngubani? Nxa bathi befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ngazozame ukuvimba mbe wenzeni. Abantu bazafuhla lapho bazafuhla khona, lanxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa, kodwa baza kwenza khonoku kwezinye indawo. Lokho mbozemele iqiniso lakho. Ngakho njalo la kukutshengisela endaweni zabo kuqondile, akula nto embi ngalokho. Kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni. Kuzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Mazwi Ndlovu obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla lezanu PF ngempelaviki ungcwatshiwe kibo izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lezanu PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla se-MDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi, lanxa abanye abasolwa besaziwa.
Kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntanakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntanakhe ebabukile sisebenzile sibili simbekile kodwa umphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa bayiba babesethusela onjengobhebhe udistrict chair wezanu PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izani yacatshisa izani yabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uThuboy ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale sebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona lamapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni.
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame, sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali intsha abangane lesigaba nje bebebuhlungu befuthelene okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi indaba ethi kuzachwayisiswa abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engase esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapha ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka
uNkosazana Precious Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland South ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwambe Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa lamasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele ukuthi omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7 igama lami ngu-Edge ngisana lapha e-South Africa bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasalutholi kahle ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7 everyday ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane everyday uzozwa kuthiwa ngababevela e-South Africa hayi sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje osene corona ubuya eSouth Africa is it true or else lapha abafika begcinwe khona yilapha abatholela khona sebetholwa leyo corona khona lapho angiliboni iqiniso la khona khona lapho ngingasho ukuthi njini kodwa ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much ukuthi wonke umuntu obanjayo from South Africa kanti ama quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo bekuya from South Africa kuze kube lamanje ngoba sazi ukuthi iboti ivaliwe angazi njalo mhlambe ngiyalahleka kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole ngiyabonga kakhulu
ngiyabingelela ku-Studio 7 Master Bezulu ngimisa abasakazi bethu baku-Studio 7 abasebenzela umsebenzi ngiyathanda nje ukuthi ngingazikhiga ngoba kanje ngiphawule lami mayelana nomkhuhlane we-corona kangendlela esiwuthatha ngayo thina abantu kungakhanyakala ukuthi ingani eZimbabwe bayadelela abantu umkhuhlane we-corona njani njani ayikho kayi ukuthi ekugcineni ubaba nomama bangabe ingani ngabantu abangani abaphelekanga ngihle emakhanda bethi ngizile ebhawa banathijabe bese bekhuluma izinto ezingayiqedakaliyo bekhuluma izinto ezisikasibedlala abantwana nhlaa sebe khuluma into eserious abantwana ababathenga ngoba umkhuhlane esathi uzela khathana obhamchinguri babiza amavito ahlalisa phansi athi mkhuhlane lo uvela kunkulunkulu sekile ukhawulisa amakhiwa mazila afakele zimbabwe amaspanishi onanku-ke namuhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amaspanishi ikhulunje ukusihlaselathi yikho-ke kalinxa uhulumeni sizama ukuthi ngibaphophisa iziqinisoko zokuthi ikhoroni yabulala abansele kuthatha lelo ngoba yathi vele kumele atshele abantu ngokufika sekhorona le yena wakwenza isitekisi idlala ngakho into yenzisayoayo namhla sengikhule sizama ukuthi abe siseriyasi sokumehlula emakhonapo
salibonani balaleli bonke bestudio 7 mina engikhulumayo ngogogumayitiro wematsouth umama wematsouth ngithanda ukuyazisa abantu bebandla elicolekile MDCT ekhekhwela ngumama uDr T Cooper ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho uMonzora kakhontesti uMonzora kafana ngikhontesta bandla ngicela ukulitshela lonke lithi linakumbeni lizimisele ukuthi uMonzora ngakhokhe libandla thina silo president wethu umama Cooper uvice ngu-Obed Gudu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphile njengelizwe lakhe ukhaliphani phugeni nguyozasazisa konke lokho esokusesikuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemu yakhe inxa iphela uMonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi ukuthi wethu upresident umbani singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli uMonzora nxa efuna isikhundla uzasifuna ngemva ko-2023 lapho ekhozazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kwi-studio 7 nijani basakazi bamakwahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhi inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezanu izakhamizi zifakazi ukuthi ubulewe ngabantu bezanu zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngawezanu naye icela ukuthi abhaliswe washaywa umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izanu ude ngeke kwenzeke lokhu izanu bengayifaki phakada sibantu bezanu ababulelele umuntu unjani kodwa ubaba lo emdala engaka yena kuwumntana kubezokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhi inkomo khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu makuyizigeleke qela ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezanu ungakuqali nje umdala ungaka
yebo dube studio 7 silimamele hayi khona le ndoda ezanu pif yayivikela nje hayi inkulumo iqonde nje bham hayi yazi angake izanu ike sitrifike ngayigamente ezimbabwe kutoyitoyilezo bakhona e-3150 okwedlula izidingo zabantu from health umntwana esiya kuphepha iclinic or umama ekupregnet azayothola umntwana everything is down at the ashes futhi bastrikthi ngabantu abaphila abaziphandela abazibonelayo abadamba amabhoda benze yonke into ngoba silana nje sebesibastrikthi kangaka bakuphi abantu bengena ezweni ungekho emthethweni bephuma ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that are clever but no let them get life outside baphile thina siyabathekisa lapha ekhaya like igovernment ezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala amarenti ayi don't remember mna khona izinto kodwa igovernment izipha abantu free ezima sazi njalo eyi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like ngiyikazi ngiyabonga kipsa ngokwelula kunoduma wondlovu hayi angizwisisi mina ukhuluma kwale ndoda ukuvikela ibandla ngempela ntek ibandla linganyakazi bazosuka balale phema bengaboni intoyitoyelaba abantu babehola bafake emaphaketini abo basebenze nje ukuthi izile bathumele amakansila alawa mali akhitheza ngomphakathi emakhaya ukuthi kufanele emhlanganweni amabhasi avuka la ishaya kunanto kagovernment hayi
hayi kuhle enkundleni kuhle enkundleni bazali asiyekeleni okurobhana lango ukukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungapi laphi izano PF enika khona abantu kuhle akula kudlo kuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana wezano PF kodwa lokho sokungaphezulu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abasebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace bazali liyayangisa liyasiyangisa shimu siyagcina sigeza izandla
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, ilunga ledwale leCongress kubandla lama-Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ngokuthi ukugqoka imask akuncedi ukuvikela igcikwane le-coronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. Ugome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni se-Texas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe ligcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abayesibhedlela bese lisiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi zedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lomehluko lokusaqalayo nje ukuba ku-lockdown silokusiku-lockdown sihlezi nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngaliphi ilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo. Labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask. Loba nje bekhona abanye abalokhu bephikisana lakho kodwa umthetho ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula ilokhu ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende weleMelika ezilokhu zingani ziyasekelana loTrump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbu ngumrepublican umbu ngumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguye othe mina ngibona nganokunye yikuzehlulekela ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akulamkhuhlane yimi embuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzisele ikhanda lakhe, alandele ama scientists akuchoyo abawufundele lo mkhuhlane. Ngenxa ukuthi uTrump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane, kasuye dokotela, yena yakhe advice ngepolitics lezi izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Sana Band featuring Jays Maravin lesigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Sifundisane singabantwana, ishanti hamba kiyo uqinile mina nyakholo pite moyeni.
Siyakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele
Inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla lezizanu PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshengelwa ukuthi baqoqa umbhikitsho wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngaphi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.